uhulumende uziqhenya nje ngokuthi siwesula lo umthetho wephosa kanye neayipha nxa efuna ukuqambela amazwe aphetsheya amanga ezama ukubabamba ubuso ukubatshengisa ukuthi hayi yena ngohulumende ozimiseleyo ukuba nama-reforms njalo efuna ukuthi lawa ama-sanction atargeted akhala ngawo asuswe. Siyazi ukuthi uhulumende umthetho lo lokhu esawusebenzisa njalo, usebenzisa nxa efuna ukuvala indawo kumbe ivoice ikaZulu ukuthi ingaphumi ikhuluma kumbe ikhalakhala. Yikho lapha nje sebesebenzisa lowo mthetho okufuna ukunqindezelela amavenda ukuthi atshengisele. Kodwa siyazi sonke ukuthi emthethweni nje khona lo esithi new constitution yeZimbabwe lilungelo likaZulu lamuntu unye namunye ukuthi atshengisele nxa enokukhalaza. Kumele nje alandele ukuthi kungabi nodlakela kumbe kungabi nomsindo kumbe ukubhihlizwa kwezinto nje. Kodwa into eqakathekileyo ngokuthi ilungelo likaZulu ukuthi alutshengisele lapho alezikhalazo nohulumende.
Ukwalelwa kwabaphila ngokuthengisa ukutshengisela lokhu kuza ngemva kokutshengisela okuqoqwe nguhulumende weZANU-PF ngolwesihlanu khonona phezu kwezijeziso ezetheswa amalunga aleli bandla iMelika le-EU. Kungani abathengisayo laba balisiwe kodwa ukutshengisela kweZANU-PF kuvunyelwe?
Amapholisa kanye nohulumende kanye neZANU-PF yinto yinye, yikhoyini elilodwa nje elitshintsha amasayidi ukuthi elinye isayidi kulo yedwa elinye isayidi kulo thela, kodwa kuyikhoyini inyenga eyodwa nje. So esikwaziyo ukuthi amapholisa atshelwa nje ukuthi kumele babuye bazoprovide i-security. Lokho kutshengisayo sibili ukuthi hayi iZANU-PF i-abhuza ama-apparatus e-government ngoba vele akusenamehluko phakathi kwebandla lephathi iZANU-PF kumbe uhulumende kumbe ama-apparatus e-government. Lokho akwenzayo yinto yayivele ikhona isenziwa ngumgabe esakhona nje, so balokhe becontinue ngendlela inye ngayinye. Akuna reform, akuna kutshintsha okukhona, kodwa nje bazimisele ukuthi baye phambili ngokuhlukumeza uZulu. Yikho kathesi sebesalisa abantu abafunayo ukutshengisela, kodwa nxa kuyikutshengisela okunokutshengisela kwe bandla leZANU-PF kuvunyelwa emthethweni, kodwa nxa kuyikutshengisela kwamazwi akhono nayo kumbe kwabanye amabandla besuke bewalisa nje. Yinto engasontsha le, yinto esiyaziyo evele isenziwa ngumgabe esakhona nje. So kukhanya naye uhulumende okhokhelwa ngumnankagwa uhlabela esebenzisa ingoma eyinye nale eyayisetshenziswa ngumgabe esakhona.